nanje ekwanda nothi ngizine ngamini ekwanda ezimo ngizine izindawo kushe abanye sebesebizana lokuvuna abaqalelayo abanye lakho hayi akumanga kuhle abanye kwatota futhi isimo engathi sikhona phakathi komgaga wakithi ngase encameni kodwa angikhangelela ukuthi hayi lo nyaka kakuse ngifanani lo lomnyaka lo odlulileyo ngoba okwenkomo singathi sokungcono ngobutshani bukhona okungakhathazwa ngakwamabele ngoba amabele abanye kuke kwachisa kakhulu kulezanisuku ezidlulile kwalimaza abanye emasimini ikakhulu laba sebelomuye ukuthi usezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele onyawuthi into ezinjalo, yindaba abantu bengakwenzi khona ukhuntoni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla ungalima sokufandisala emasimini ilizweleli kalivumi ukuthi uthembe kulele yodwa ngoba kuyabe kufanele uthi wenzokunye kwesinye isikhathi uyakuthembele kulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo uthi ulunze kabili ngoba kunokunye kuyabe kuzokuzakuthatha okuseceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umuntu ngoba uba lapho ukuthi amabele alo msebenzi ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba nomfitshanyana ke khona fana ngoba abese futhi uhlale emasimini.
Ye manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu kuyagcina ngani abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi emandebeleni kufanele kwakhiwa amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiyo mbona engani angabancedisa ngcono ngoba i-rented agriculture le uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho njalo ukhangele umumbu ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Awukunzima ikhona ukulani ukulima ngezulu ngoba hhayi izinto liba lesikhathi sano sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo kube sokulimaza ke abantu abaningi abangamafama.
Ye sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi geleza kuthuli le minye imfula kumele kwenziweni ngakhonokho ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebeleni ikakhulu imfula yakithi miningi ngakhangela kulabo malimi kulabo hofi kulabo mtsheleli kulabo thuli kulabo mthabezi kuyadingakala ukuthi ngafana wonke okungimfula kungafana nxa kungavalwa kuvalwe kuhle esibili abantu bangaphila benze okunye okungabaphilisa okokuthelezela ikakhulu.